the advantage ukuthi bayo kuyalutshwana ethethisanezozinto balesekwezenzulu okuyinto lathi njengenhlani seolaprogressive business association esinye sayikhangela sayihluzisisa saphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuhlala ikulimaza umphakathi ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke ziningi abalayo imali yokuthenga izinto nasezithe zaphela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe i-COVID-19 ukuthi bathi njengoba kuyithesiwa lutshwana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala.
Ubona zathiwa esikhathini esiningi ngengumingekithi esikhathini esiningi vele ibhizinisi ungasulala ikompethishini lo nguye obambe zebhizinisi ubona sekukuye ukuthi ihlawule yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusilakale umncintiswano kungajalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-ofisini but bishise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa eminto leyo kodwa abe singananzelela ikakhulu kangena edorobheni phakathi malutshwana amabhizinesi akufike kuvuliwela amabhizinesi amakhulu bethu so ngokunjalo-ke bagcina besiba ngengqondo leyo yokuthi baziqedelesa njalo njengoba bengathi ngaphambili ngathi kakuqali sikatesi kulokhu dawula kuyakuqali kwamashi utesi utavulwa vele sokutesi lokudala siphelile izinto zasezigqazwe sezinesazwe ngoba izinto zazigqaza zonke malanga wazigqaza ziyaphezu so sibona abantu-ke kungavele kuthekule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yabo khonokho baphuza izinto ozathi naso kuphela i-lockdown izinto vele zivulile seziphezulu laphana wonke umuntu selandela lide ngosithe yasedla ilabadedelebenika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo naloo njalo kathi kokabe sokuphelile kuyini ngoba kathebe zibambisa kunandisa ukuthi idola lethu mathi sikatanisa elimelika balithesi kakhulu nalezikhwenezo khonapho ngabo abo-2 isuka kibo-81 sayibo-63 so akubangeli ukuthi idola lezikhwele ngemali zabo ngifake umzekeliso inyama silanda nje lockdown besithenga kuzindawo ngabo-270 zimdolari kusiya kubo-300 zimdolari kanti inyama ilanda bo-430 kusiya kubo-500 so khonokuyana kubona wodwa kuthi kusinzele ukuthi kukhona ukhona bakhona abantu abaleadende esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sekathi i-advantage yanabo kulwa izidolela kazitengi sezicasa zeesezikhonapha so ngezindlela sekunama-pesticides in terms of i-price amabhizinisi lawa ngawabantu abalempande emabandleni ngabantu abalepolitini phezulu kumbe ngabantu kazala nje ngabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba bakala umphakathi akuuthi abantu abalamakolitini phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba bakala umphakathi futhi.